Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mtuagazi ngolesi sana mshaka 29 kumabasa 2022 ikama ngontunga milinku mo ezi hamba pambi li umonga meli ya masoni mnanga kwa ukangelelwe ukuvula umbukiso wa mabhizimusi lokuthengiselana owe Zimbabwe International Trade Fair kobulawayo namuhla. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lapho iZimbabwe Electoral Commission ebiphuma khona ijumo isiya ebantwini olwe-mobile voter registration lugqitshwa kusasa. IZCTU ithi izisebenzi zeZimbabwe zizananza usuku lwe-International Workers Day ngesonto zisidla ingqeqo zomlomo ngenxa yeholo eliphansi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli yemasoni mnangakwa ukhangelelwe ukuvula umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana owe Zimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni kobulawayo namuhla. Lumbukiso uqale ngolwesibili njalo ugqitshwa kusasa. Ekhuluma kulumbukiso phakathi kweviki, umsekeli kamnankagwa umnumzana Constantino Chiwenga uchothoze osomabhizimusi esithi bakhweza intengo mahlayana ngaphandle kwesizathu. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lapho iZimbabwe Electoral Commission ebiphuma khona ijumo isiya ezabelweni olwe-mobile voter registration lugqitshwa kusasa. Kodwa lokhu akutsho ukuthi abantu abasenelisi ukubhalisa. Lekomishini ithi abafuna ukubhalisa kumele baye emahofisini ayo la kwezinye indawo ebezivele zihleliwe. Ithi njalo ilohlelo lokubhalisa abantu embukisweni ophela kusasa oweZimbabwe International Trade Fair oqhutshelwa kobulawayo. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi e-Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosi Khona DVT.
Ma ungatholanga ithuba lokubhalisa ukuvota kuyabhalisa ukuvota kulawo abasokubulawa eZimbabwe International Trade Fair. Nxa use-trade fair lapha yakwazi ukubhalisa ukuvota, uyakwanisa njalo ukuthatha isithupha sakho asigijimenini bakithi sibhaliseni ukuvota. Kuqakathekile kakhulu iblitz le isivalwa kuthi ukuthi khona nxa usufuna ukubhalisa kuyawusokumele ukuthi emahofisini ezek. Njalo siyakwazi ukuthi amahofisi ezek akho lulu ukufinyelela ngoba abe kuma-provincial offices amanye ama-districts kawala ama-office onalawa. So kuyabe sokuyi-cost yama-citizens ukuthi bagade ibhasi kumbe bagade imchova besiya lapho izek office etholakala khona. Esiboni ngani kunganzimela iningi la abantu abaningi, but okuqakathekileyo ukuthi sizwisise ukuthi khona nxa sibhalisa ukubhalisa ukuvota kathesi before mhla ka-30 kunje kuyancedisa kakhulu ngoba i-delimitation process leyade esikhuluma ngayo ukuqunywa kwezabelo okhangela inani labantu ababhalise ukuvota ama-constituencies lawa kukhangelwa abantu ababhalise up to mhla ka-30 April. So after that kuyavunyelwa ukubhalisa ukuvota kodwa yabe ungasakwanisi ukuthi sithi inani lonaleli eliza setshenziswa ukuwenza i-delimitation uyabe ungasafinyeleli ukuthi uphatheke kuhlelo lonalolo. So kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise ithubela elikhona kublitz ukwenzela ukuthi inani labantu kuma-constituencies lade sizama ukuwasaver through i-campaign ade siyezi-save the constituencies campaign ukuthi kube ngcono anjalo abantu ama-constituencies lawa siwasave.
Ungathini kulabo abathi kabakuboni ukuqhakatheka kokubhalisela ukuvota kanye lokuvota kukhetho oluzayo?
Kuqakathekile kakhulu ukuthi sizwisise ukuthi ukuphatheka kukaZulu akulani lezinye namanye ama-problems kumbe izinkinga engathi sihlangana lazo kuma-communities. Kwesinye isikhathi siyathi sixoxisana labantu besitshele ngama-previous elections, kodwa thina esikuqhuqhuzelayo njenge-ekhaya vote ukuthi khona asikhangele nini i-development yakithi njeyamathebeleland. Njalo nxa sikhangele i-development sifanele ukuthi sicathanise lokuthi nxa ama-constituencies ema Lutshwane eMathebeleland kusho ukuthi lekhekhe lelizwe sizadla ukulutshwane. Abanye kwesinye isikhathi bayaxayisa ukuthi ha vele asidlilutho thina kwathini kwathini, kodwa esikutshoyo ukuthi asidevelopheni iculture yokuphatheka enhlelweni ezisemthethweni. Njalo nxa sesibavotele abocouncilor kumbe member of parliament abayiwo abagoda umthetho at local level and at parliamentary level, kuyibo abazafika besikhulumela izifiso zethu khona ngale parliament. Njalo kusinika ithuba ukubhalisa ukuvota, kusinika ithuba ukuthi sizikhethele kulabo abazombangaza abazasipha bona ukuthi sikhethe onguye ongasincedisa ukuthi solve wona la ama-problems amaningi esikhuluma ngawo, ikakhulu nxa sihlangana la ma-voter educators. Ngoba kwesinye isikhathi ama-issues akhona angawezeki, kuya kumele ukuthi kumbe kukhanyele i-electoral act kwenziwa ngabantu abasimelayo ephalamende. Yibo kumele kathi sinxa sikhetha sikhethisise kuhle kuze ukuthi abantu labo besi-represente kuphalamende. Njalo nxa sikhangela ukuthi ama-constituents nxa sebemama lutshwane kuthi ukuthi ivoice yethu njenge-region yeMathebeleland iyabe isilimited kakhulu.
Umnumzana Nkosi Khona Dibiti ngowenhlanganiso ye-Ekhaya Vote 2023, yona ekhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho luka-2023. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi izisebenzi zeZimbabwe ziza nanza usuku lwe-International Workers Day ngesonto zisidla ingqwekwe zomlomo ngenxa yeholo eliphansi lokudula kwezinto. Lolu suku lunanzwa mhlaka 1 ngoNkwenkwezi emhlabeni jikelele. Izisebenzi zikahulumende ezigoqela ababalisi zithi kumele zengezelelwe iholo njalo zihlawulwe ngedola leMelika, kodwa umqhathi wazo uthi akalayo imali. Izisebenzi zamankampani azimeleyo lazo zikhala ngokufanayo. Sixoxelo nobhalajikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Okwenzakalayo kuzisebenzi okwamanje eZimbabwe sikhangelele ukunanza nje ilanga elikhulu ikuthi kulobunzima ke obuthize nxa sikhangela emsebenzini lapha indaba yeholo. Indaba echisayo nxa sikhangela indaba yeze kukhulumisana singathi kukhulumisana phakathi kwezisebenzi labaqhatshi. Sibona ilizwi lezisebenzi kalitholakali kumbe bayaliswa ngesilungu bathi ngama collective bargaining, awahambi ngendlela eyiyo. Nxa sikhangela ngendaba zempilo sibona izisebenzi zingena engozini, abaningi bayalimala, abaningi bachiwa impilo yabo. Kuba kunengi ke sikubonayo sikhangelele lelilanga elicakatheke kangaka. Kwele Zimbabwe ke kulobunzima bomnotho, imali eholayo ngezisebenzi iphansi sibili okumangalisayo. Nxa sikhangela ke intengo yezinto ifakwa ke ngemali yangaphandle kwelizwe i-United States dollar, sibe sesibona izisebenzi zikhola ke nge-RTGS nxa sebezayidinga ke limali yangaphandle kwamazwe, isuka ke ibisisidla ke ibe lendleko enkulu emalini zabo ke izisebenzi. So isuke ingasakwani ke imali eholwa ngabanengi. So yikho okukhona esihlangana lakho njengezisebenzi sikhangelele ilanga eliqhakathike kangaka.
lizaba lemibuthano yini iyokunanzaleli langa.
Sikhangelele ukuthi izisebenzi zizabuthana kundawo ezithize, indawo ezingadlula amakhulu amabili lanhlanu, esikubiza lapha sithi ngama districts. So kuzaba lemcimbi kuma provinces athize kumbe kuma regional towns emadolobheni athize, kube njalo lembuthano kuma districts athize, kube lembuthano njalo kuma companies athize akuma mines emaplazi nathize, abatshengisela ukuthi izisebenzi zizabuthana. So silungiselele sibili, njengoba sike sabanje lokuphumula okwaminyaka emibili ngendaba ye-COVID-19. Azange sibe lombuthano ke ngo-2020, azange sibe lombuthano njalo ngo-2021. Siyaqala nje ukubuthana ngemva ke kokuba sesibona ke indaba ye-COVID-19 isehlile.
Kuyini elingakuxwayisa izisebenzi kanye labaqhathi?
Siyakhuthaza ke abaqhathi lazo izisebenzi ukuthi asilenzeni libe lilanga elicakathakileyo phela, ngokuthi abenza imali abamabhizinisi bayenza ngokuthi kulezisebenzi. Lathi njengezisebenzi ukuze sikhulise imuli zethu, ikuthi siyavukele ekuseni sisiye emsebenzini siyesebenzela ke izigaba lapho esihlala khona, ilizwe lethu, lezihlobo, labangane, labantwana, labobhudi, labanewethu. Kuqakathekile ke ukuthi siliphathe ilanga leli njengelanga eliqakathekileyo kakhulu. Ingane singahamba ngobuningi bethu, siyebuthana endaweni ezithize, sikhangelele ukuthi abaqhatshi labo belisapote leli langa, besapota phela abantu abayibo abasebenzayo abayenza ke ukuthi umnotho welizwe ukhuphuke.
Umnumzana Japhet Moyo, ngunobhala jikelele weZCTU. Umkhokeli weCitizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, sowachitha zonke ingatsha zaleli bandla esithi kumele kuqalwe kutsha kusukwa kweMDC Alliance. Iningi lalicabanga ukuthi uChamisa uzaphanga enze umhlangano wokudinga inkokheli entsha oweCongress. Kodwa leli bandla lithi iCongress iza kwenziwa kungedlula ukhetho lomnyaka ozayo. Kuhlandla lesibili lengxoxo esilethulele yona izolo, uChris Gande weStudio 7 uxoxa locubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, lelunga le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu onguye osungula lingxoxo.
Ayisikho ukuthiyo mfowe, ngiyacizelela and my closing remark, ngiyaphinda ngithi mina iCongress is not part of our agenda for election. iCongress izaba khona after ama-election. Kathesi kasifuni into ezasiphambanisela i-leadership esinayo. Abantu bonke bayavumelana ukuthi they are converging, they are coming together, they are putting i-citizen at the center of i-activity. So iCongress is not anywhere, it's not part of our DNA to see our election. We have a Congress says it's better to election. There is a civil war duty after 2023, there is a civil war. After 2023, there is a open. But what I say, we need a guided democracy. Avantu, they are guided. It's Bora, a Umundo Magua, Rene Bora. What we need to do that is to mobilize every citizen, is to mobilize every villager ukuthi aregister, is to mobilize every villager ukuthi ahambe kuye voter, and we take over the state power. Yes, before abantu sonke sasukuma political parties achiyeneyo some of us served at the MDC but now this is no longer MDC but we know ukuthi lapho savela khona sawenza lawo ma congress
yaye kuzwakala mnumzana Ndlovu ungasigqibela uhlelo 30 seconds nje
umfowethu Thabangu babukandi akuthi uyabona vele ukuthi democratic space akayazi sengikhuluma ngaye impela njengomeli we CCC ukuthi kusinwa kudedelana noma kukhulunywa kuyalalelwana ukuthi omunye utheni into but engikubonayo nje kuphela okuyi-one ukuthi sebephinda futhi into abayenza kumakhuphe bayaluya bayesaba into e-straightforward nyamara ukuthi babesolani bayizani bacila ibarigela ngoba abakwazi bona bariga ngokwala nje ukwenza i-election bahle bavele barige bengakayi la kwi-election at least izani yabafaka kwi-space barigele mayibarigela lakho sebekhona bona bayala lokuya khona so iZimbabwe mhlawumbe isenkingeni mpela kusiya phambili
umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula ezombusazwe ubexoxa endawonye lelunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Sengezo Thabangu. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi ugwalo olusanda kwethulwa yiZimra luveza ukuthi izisebenzi zeZimbabwe zibhadala imali yomthelo enengi kulaleyo ehlawulwa ngamankampani. Ichronicle ithi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze amazwe aseAfrika ukuthi abambe iqhaza encedisane kunhlelo zo ukukhulisa umnotho. Sogo isikhathi sembiko yenu.
Ngabe livuka njani lonke bakithi basakazi be-Studio 7 abahlehla izindaba esimnandi kangaka kunye labalaleli be-Studio 7? Ngithanda ukuthi sike siyikhangele udaba lolu, udaba lwemali le ekuthiwa yi-RTGS kumbe kubizwa kuthiwa ibhondi. Imali yeZimbabwe le abantu behulumende abagqugquzela ukuthi ibe yiyo imali esebenzayo. Balokhu bethrethina bazithi bazakhupha imali zangaphandle esigoqela i-US dollar le laborandi labopula kusebenzele wona. Iqiniso elihle engileqiniso ukuthi labo sebelinanzelele akusela laphana indola layisifile isifile ukufa. Ngike ngangena emavinkilini izolo khonapha iPlumtree sibili ngalunguza ko-Greens laphana ngathola ukuthi i-20 kg yempu isingena ku-4,000 plus $4,000 RTGS plus then i-50 kg yakhona i-8,000 plus bese ngikhangela umholo wamasivu sebenzi amaningi ukuthi abe xayisa kwaba kubo-16 20 kusiya ngathi kuyaphezulanyana kutho ukuthi amasilvu sebenzi amaningi ngathi umholo wabo usungathenga amasaka amabili ama-50 kg usiya kwamathathu then usuzibuza ke khona ukuthi uhulumende nalowo kuthiwa ulo-listening president uyakunanzelela yini ukuthi bona babantu benjana kuthiwa basebenza bazathenga impuphu babhadale amarenti babhadalile abantwana besikolo okunye bantu kakusadingi inyanga okunye kakusadingi umuntu ovela kwenye indawo sokufuna ukuthi abantu bazivuke amakhwapha abantu bezanu kabazivuke amakhwapha bahloniphe abantu basihloniphe sonke ngibe sengicela ke abantu bonke laba ikakhulu ipopulation ngathi abantu bonke abahlala emakhaya please ake lizinuke amakhwapha likele ukuvotela ibandla leleli okuthiwa iZANU-PF ibandla leZANU-PF selifile akula lutho eliza lwenzela lona okhulumayo ngumagutshwa waseplanti.
Yes, sike sivingelele ku-Studio 7. Sike sivingelele. Linjani lonke elini lisiphathile sona i-Studio 7. Siyabingelela. So, sithi mhlawumbe lathi singake singene ehlelweni. Gama ngu-Clement Ncube, ngibuya eDombodeni eseVaka. So, mhlawumbe singayamukeleka lathi singake sifake esikhala ngakho noma esikufisayo. Sela lokhu sikhona siphila singaphandle kwelizwe. kodwa siyafisa ukuthi lati sike sizibone ngelinanga mhlawumbe njoba ngele plant lapha 32 kilometers from plant selapha engikhona manje ukuthi ngisenza kuyi Friday and Chinese ngakwazi ukwengena Sunday lami ke ngiyebona abantwana kanti ukuthi ngihlale iminyaka izilemithathu ngazi ukuthi ngihlalelene emazweni abanye abantu ngapha sitshisa sidutshulwa sitshaywa so besicela ukuthi lati ithi mhlawumbe ngenziwa kuyi audio yami yakuqala since Studio 7 silalela mhlawumbe ngizwe kumbe ngiyamukeleka lami ngike ngibe lo magamanyana engiwaxoxayo nomhlawumbe engiwaphoselayo so engiwaphoselayo ngiyabonga.
Ilizweni le-South Africa bantu bakhona babecabanga ukuthi ma ungabe kuyikuthi iZimbabwe ma ingalungi ithathwe ngomunye umuntu bazothathelwa lawo ma-resources yiyo into ebenza ukuthi bamelane lokuthi la ma izanu idliwe bathi bona I know akuhlalwe phansi kuhlalwa phansi ini kathi ma umuntu edliwe udliwe yabona so hayi kuba nzima abantu baka-Studio 7 kukhokhonokhu okwenziwa yila amanye amazwe ngendlela engengalela ngiyabonga.
Ake silimukisa nenini la sonkeni nje ngithemba selibonile kusukela ngo-1980 kuthathwa ilizwe izanu lokho yangena namhlanje ibamba i-42 years kambe libone ngani izaphinda futhi yehlule ukwenza into yayo yini naleveli yenza okwenza yenze so yikuthi siyadabukana phakathi kakhulu sokuya kuma-election omnye kuyalo kwakho kulibandla omnye kuyalo kwakho kulibandla kulabantu 10 omnye kuyalo kwakho kulibandla kulabantu abalitshwana hayi asoze sikwanise esintwini kule nto okuthiwa lilima ilima yikuhlanganela lonke lilwisa into eyodwa ukuthi liyisukumise asezeni so sikhangeleni ibandla kwezombangazwe elilamandla ukwedlula wonke ama-opposition elikhanya lamandla ukwedlula wonke ama-opposition sonkeni sihambeni kilo singahamba kilo sesiphakamise leyo nto esikuyiphakamisa singayiphakamisa yikhona sesizabona iplane ngemva kwesikhathi ukuthi okusalayo okudingakala ukuthi kwenziwe yilokhu lalokhu lokhu lalokhu so kusenziwa kisisekelo sombuso esiqondileyo esibusa ngentando yabantu kuza kuba lula kodwa ezilongoko ezidabukana imthwakazi Republic Party izaphu hayi mancane sitoko zamabandla lawo singayengana siyengane ngombono yethu nje ehlakaniphileyo kumbe izithutha singayengana mancane amabandla lazo zenzela uthela kwehluleka izaphu kankomo eyayiyinkalakatha kuyayilingana lezanu kodwa yehluleka le incane kakhulu lelokuzeni le mthwakazi leyi hayi into ezincane
salibonani uStudio 7 linjani lonke amagumbi amhlanga i-CCC ilamanga ayenza umhlangano acacise nabantu kungathiwa kuyo ayitahana njani ilindeni ukuthi kuze kufike ukhetho sike sikhetha abantu abafunayo uchamisa I think is very young even nabala from 1980 usemncane kakhulu engazami ukukhulela abantu ngengqondo ngesikole kayenza umhlangano the top six yonke ye-CCC akwenza umhlangano becacela abantu nje ngabe neqiniso.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AP ithi omhlophe owayelipholisa eMelika uDerek Chauvin usefikise amaphepha enkantolo ephikisa ukufunyanwa kwakhe elecala lokubulala onsundu uMnumzana George Floyd. I-Reuters ithi inani labantu ababanjwa i-COVID-19 e-Afrika liya liqansa ngenxa yokumemetheka kwalo mkhuhlane kwele South Africa. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo ucele iparlamente yelizwe lakhe ukuthi ipasise isikhwama semali engena ku $33 billion ezaphathisa ele Ukraine ngezikhali zokulwisana lele Russia. Enye yalimali izasebenza kunhlelo zokuqinisa umnotho weUkraine kanye lokunakekela uzulu walelo lizwe. Ekhuluma ngemva kokusayina isicelo lesi, uBiden uthe kuqakathekile ukuthi iMelika iphathise leUkraine ukulwela inkululeko yalo ngemva kokuhlaselwa ngele Russia. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Into ekamongameli welizwe uBiden ecela iCongress for i-$33 billion ivele sesibona ngathiwa impi le izahamba for umango that we were not anticipating. Ngoba sasi kangelo ukuthi iRussia ibiza bidliza iUkraine within a few weeks or a few days because of its superiority in nuclear weapons and military strength. But sesibona ukuthi hayi ama-Ukrainians lo mongameli wabo uZelensky sesikhuluma bachaya into ehambayo. Singabona kathesi impi le has changed ilokhuzeni the way that it was being fought ekuqaliseni, ngoba laphana sabona ama-Russians ebeletha i-artillery lama-tanks into the cities le-manpower. Okwakathesi sibona ngathiwa baphongujika izikhali from Russia or from the air lapha babekhona lezigebhe that are in the Black Sea. So kathesi sokufunakala lakho i-weaponry or izikhali ezikwanisa lazo ukufika lapha okuvela khona the attacks from Russia, which is outside Ukraine.
Ama-Republicans lama-Democrats siyazi ukuthi ahlala edlephana edonselana kaboni ngasolinye entweni eziningi. Ubona ebambana yini kudaba lwe-Ukraine lolu evuma ukupha uMongameli Biden imali le ayicelayo?
Ngibona mina iCongress ivuma ukunika iUkraine this money ngoba siyakwazi ukuthi in the history of this nation kwaba lesikhathi iFrance layo yake yancedi si-United States besilwa lama-British to get their independence and sovereignty. So ngibona i-United States layo incedisa i-Ukraine ngoba different from ama-countries anjenge-Iraq le-Afghanistan, abantu be-Ukraine bazimisele ukulwela inhlabathi yabo. Some of them have resigned their jobs all over the world ukuthi bahambe khona ngale bayelwela ilizwe labo.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzavula umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni koBulawayo namuhla. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lapho iZimbabwe Electoral Commission ebiphuma khona ijumo isiya ebantwini olwe-mobile voter registration luqitshwa kusasa. Kodwa abantu bavunyelwe ukuyabhalisa emahofisini alikhomishini. I-ZCTU ithi izisebenzi zizananza usuku lwe-International Workers Day ngesonto zisidla ingqweqwe zomlomo ngenxa yeholo eliphansi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela sonto isiqalisile yimi uNtungamile Nkomo.